Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 19 lwezi 2020 ngufacetist Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Today we've got 180 cases of COVID.
Namhla inani labafundi asebatholakale bele COVID e John Tullock School seliqansela yaku 118. Njalo ihungahunga elobhodayo elokuthi kulomntwana obhubhileyo ingamanga.
Inani labafundi asebefunyanwe bele COVID 19 esikolweni se John Tullock seliqansela yaku 118. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso sokwedlula isikhombisa ekhulwini 7.4% ngomnyaka ozayo. Kwezemidlalo, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelishumi lasikhombisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu libe ngutshikile obhanqa leleAngola. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inani labafundi asebefunyenwe bele COVID-19 esikolweni seJohn Tullock High School seliqanise laya kukhulu lamashumi ayisithiyagalombili 118. Ubatabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngumqondisi wezempilakahle esabelweni seMathebeleland North uDr. Munekhaya Mpadingani ekuthintweni ngocingo yeStudio 7 namhla emini ngemva kokusabalala kwembiko enkundleni zokuxhumana ezebulenjini ngomonakalo osukhona esikolweni seJohn Tullock esize savalwa.
Today we've got 118 cases of COVID.
Namhla inani labafundi asebatholakale bele COVID eJohn Tullock School seliqansela yaku 118. Njalo ihungahunga elobhodayo elokuthi kulomntwana obhubhileyo ingamanga. Nxa lokhu kungenzakala sizakhipha umbiko silandela indlela eziqondileyo. Okwamanje esikolo kule klinika esesiyenzile lapho abafundi abathola usizo khona. Njalo isikolo sivaliwa kula muntu ovunyelwa ukungena laloba kungumzali.
They are monitoring them. If there was death, we are going to report to...
Omunye wabazali olomntwana ofunda ibanga lesithathu esikolo seJohn Tullock Secondary School, unkosikazi Evidence Dube, uchasisa ngababhekane lakho njengabazali ngeCOVID-19.
Lo mntwana seJohn Tullock, unfortunately owamphakathi ngenelisanga ukuthi aphume, but abanye abatested positive bathathwa ngama-parents abo baku-quarantine besezindlini zakibo. Laba baseleyo labo umthetho uthi akumelanga baphume, kumele bahlale phakathi. Into ebuhlungu ngomkhuhlane lo we-COVID ukuthi ulakho ungatshengiseli ama-symptoms kodwa ulawo. Ngizwela ama-parents alabantwana abasema-boarding schools. There's a possibility ukuthi abantwana lokhu lihlezi lisitshe ukuthi mhlawumbe ba-right, kukanti hayi, they are affected.
Umqondisi womanyano wabezenkonzo zesiKristu oweZimbabwe Christian Alliance uthi bahambile befuna ukuyaphathisa ngempahla ezigoqela ama-sanitizer lokunye kodwa bavunyelanga ukungena esikolo. Uthe njalo badinga abazali abalabantwana esikolo ukuthi babaphathise nge-counseling.
Umumo oweJohn Tullock Imbrenya Mission ubusikhathaza sonke ngoba sinanzelela ukuthi inani labantwana abese bebambe i-COVID-19 bese liqansile. Kulabazali abalabantwana babo abangasomabhoda kutsho ukuthi bakhathazekile ngesehlakalo lesi. Siyabe sithumela abafundisi ukuthi behlangana labo, sibanikeza ukubacebisa i-counseling.
Kusenjalo idolobho lakobulawayo lokhu liyilo elikhokhelayo ngenani labantu ababulawa yi-COVID-19 kulezi nsuku. Lihamba phambili njalo ngenani labantu ababanjwa lumkhuhlane ezabelweni zeMathebeleland. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulaba ngamachumi edlula amathathu i-36 abafunyenwe bele-COVID-19 kwabahlole ngokutshona kwelanga layizolo kanye loyedwa obulewe yilumkhuhlane eMaswingo izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi amabili lani ngabakobulawayo kuthi abahlanu ngabeMathebeleland South. Kulabe Maswingo ababili, owe Midlands oyedwa eHarare, kuthi eMathebeleland North bebathathu. Izolo amalunga edalela eParliamente asole ukuvulwa kwezikolo ethi uhulumende wakungamelanga ajahe ukuvula engalungiselelanga okwaneleyo. Bathe njalo uhulumende kumele acabangisise ukuvala izikolo. Kodwa umgcini sihlalo wekomiti yokulwisana leCovid, unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri, uthi uhulumende ulakho konke okwaneleyo ukulwisana leCovid-19. Okugcizelelwe ngomphathintambo wezemfundo, umnumzana Kane Mathema Izolo, ekhuluma leStudio 7 edabeni lwababalisi abalokhe bekhalala umsebenzi lokhe izikolo zavulwayo, okubikwa kufaka abantwana engozini yokuyatshona bedlala ezikolweni ezingelababalisi kumbe abalutshwane abenelisa ukuya emsebenzini. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuthi inani lasebehlole batholakala bele COVID-19 eZimbabwe jikelele lokhu laqhamukayo elizweni selikhuphuke laya kunkulungwane phose ezithoba munemunye 8981. Asebeke balaliswa yileli gciwane basila sebezenkulungwane ezedlula ezisishiyagalombili 8184. Kuthi abalokhu begula bona inani labo likhuphuke laya kwabangamakhulu edlula amahlanu 536, labulala abangamakhulu edlula amabili lengxenye 261. Yezwekazi le-Afrika kutholakale abantu abedlula izigidi ezimbili 2.1 million, labulala inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48408. Emhlabeni jikelele, abe Johns Hopkins University laseMelika bathi sebeyizigidi ezingamashumi edlula amahlanu lengxenye 56.4 million ababanjwe beleli gciwane leli, labulala abedlula isigidi 1.4 million.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Loba nje eleZimbabwe njengawo wonke amazwe omhlaba liphazanyiswe yi-COVID-19, umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho welizwe uzathuthuka ngesilinganiso sokwedlula isikhombisa ekhulwini 7.4 million ngomnyaka ozayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ukhuluma lamalunga edale eParliamente, uMnumzana Mthuli Ncube uthi bakhangelele ukuthuthuka kwesimo somnotho welizwe ngomnyaka ozayo ngoba izulu likhangelele ukuna kuhle lonyaka okuzanceda ukuthuthukisa umsebenzi wokulima. Uqhubeke ethi imali eningi ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo izakwabela ukugatha lwezemfundo kanye lolwezempila kahle.
When it comes to the mining sector, again, requesting a good budget for the ministry.
Siza phakamisa ugatsha lwezokwemba ukuze sithole imali njengelizwe. Ukukhuluma ngodaba lokuba sithole imali engange 12 billion kuyasithokozisa. EleZimbabwe kalisebenzisi elokuthola kwezokwemba, ngakho lokhu siza kuqakathekisa kakhulu.
Uncube uthe uzalandela iziqondiso zeabuja declaration ezokuthi imali efika isilinganiso sokulithumi lantathu ekhulwini kumele iye kugatsha lwezempila kahle. Kodwa incithi kwezomnotho uMnumzana Prosper Chitambara uthi eleZimbabwe lisasekhatshana ukuba liphumelele.
The numbers are very positive, but of course in terms of our annualized inflation,
ukukhwela kwentengo akumanga kuhle. Ngomnyaka sibe 402% inflation yethu. Silethemba inombolo lezi zizakwehla. Nxa sikhangela indlela intengo ekhwela ngayo emhlabeni, singabe sibili phambidlana kwele Venezuela.
Lokhu kusekele ngenye njalo encithi kwezomnotho uMnumzana Masimba kuchera.
Angazi ukuthi ubaba uMthuli Ncube uyayithola ngapi i-7.4% nxa sikhangela ukuthi i-economy yethu ivifile ngenxa ye-COVID. Kodwa kungakabi le-COVID siyakwazi ukuthi i-economy ibiguqe ngamadolo. So ukuze ivuke othi ingaba le-7.4% increment umnyaka lo angiboni kwenzakala ngibona njengani ubaba uNcube udlala nje ngama figures kodwa i actual growth economy angiboni ifika khona ngale nxa ukhangele amazwe amanengi i World Bank labanye abakhangela ezomkhonomi babona njengani i-economy iza yehla.
Ekhuluma emkhotsini munye usibalo ukhulu webhanga elikhulu lelizwe Reserve Bank of Zimbabwe RBZ umnumzana John Mangutshika uthe ibhanga lakhe lizaqhubeka liqinisa umsebenzi wokulawula ukusebenza kwamabhanga wonke elizweni okuzanceda ukuvimba ukuqonga kwentengo yempahla mahlayana elizweni. Umphathintambo wezemali ukhangele ukwethula uluhlu lwendleko kahulumende lokubuthaniswa kwemali yokuhlawulela leyo ndleko olwebhajethi ngolwesine kuvikezayo. UNcube uthi ibhajethi yalonyaka izalandela uhlelo olusungulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lokuthuthukisa ilizwe kusukela ngomnyaka ozayo kusiya ku-2025 olwe-National Development Strategy olwenziwa phansi kwendikimba ethi Towards a Prosperous and Empowered Upper Middle Class Society by 2030. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguNdolozi Ndlovu.
Uphenyo olusanda kwenziwa eMelika luveza ukubana abantu abaningi abebandla lama-Republicans lokhe bekholwa ukubana uMongameli Donald Trump nguye onqobela ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa. Kodwa abanye bonke abangasibo baleli bandla bathi uMnumzana Joseph Biden owebandla lama-Democrats nguye onqobileyo. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Uphenyo olusanda kwenziwa inkampani yezindaba eReuters luveza ukuba abakubandla lama-Republicans basekela ukukhulunywa ngumongameli Donald Trump othi wanqoba uBiden kukhetho lukamongameli. Bethula lokhu loba kungela bufakazi obuveza ukuthi ibandla lama-Democrats laqinibezela kukhetho lukamongameli. UTrump usezame ngamandla wonke ukuthi aye emthethwandaba ukuyamangala udaba lolu kodwa akuphumi lutho. Abakubandla lama-Democrats labanye abantu kwele Melika abangalandeli amabandla lawo mabili bathi uBiden wanqoba uTrump. Unqoba kukhetho lweMelika kumele athole ama-electoral votes angamakhulu amabili lamajumi ayisikhombisa 270. UBiden uyakhokhela ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu. Okwamanje uTrump uvimba uBiden ukuba angene esikhundleni sikamongameli. UBiden uthi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba alwisane nomkhuhlane we-COVID-19 osibulele abantu abedlula amakhulu amabili lamajumi amahlanu kwele Melika.
There's a whole lot of things that are we just don't have available to us.
Kuningi kakhulu okumele sikwenze kodwa okwamanje asenelisi ukuthi sikuqhubeke ngemfanelo. Okunye kwangikhona ukuthi-ke zikhangele ukuthi amajekiseni azabe enikwa njani abantu amajekiseni la
ngokwe-COVID-19.
UTrump watshela abalandeli bakhe ngesikhathi kuqala ukubalwa amavoti abantu abasebenzisa iposo ukuba ukhetho lukamongameli kaluzizwanga ngemfanelo.
This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to.
Kuyangisa sibili kakhulu okwenzakala khona manje ngoba sinqobile kukhetho lolu. Sebezama ukuthi batshontshe ukhetho. Ungabona indlela esithole ngakho amavoti batshengise ukuthi abantu bayasithakazelela kwele Melika. Kodwa siyabona ukuthi bafuna ukulitshontsha lolu khetho lapha nalaphaya.
It's a very sad. It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment.
Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lolu ngoba kukhanya ngani uTrump ufuna ukuthi kube labanye abantu abazavotela umongameli abazavela ezabelweni ezijiyeneyo okubizwa ngesilungu ngokuthi i-electoral college. Ababona ngezemithetho bathi kuza kuba nzima ukuthi izabelo zikhethe abanye abantu hathi labo abakhethwa kudala. Omunye wabalandela ukhetho lolu ngumnumzana OK Ndlovu ohlala enqameni eGonda North othi loba kule nkinga ukhetho lweMelika kukhona abantu beZimbabwe abangakufunda ukhetho lolu.
Siyabonga ukhetho lweAmerika olusitshengise ukuthi abantu bathatha ukhetho njengomdlalo webhora ukuthi owini bewinile. Lanxa nje kusiba labo abaizithunywa ezifuna ukwenza ukuganga kodwa lokhu kuyinto enhle kakhulu. Siyakubabaza.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF uthi akulalutho oluqakathekileyo ngokhetho lwemelika.
Ukhetho thina esiyindle esiqhuba ngayo iAfrika kungcono kakhulu kulalokho esesikubona eAmerica. Ngezinye indlela futhi singathi thina iAmerica ikhatshana ukubana isifundise ngokuthi ukhetho ofanise siqhube kanjani.
Umnumzana Busani Mbuso Ntini odabuka eZimbabwe ovote kukhetho lolu uthi loba nje kulokuxoxozela kukhetho lwemelika kuzalungiswa ngemfanelo.
Kule roadmap ekhona vele ezakwenzakala. I think siyabona khathesi ngoNovemba kusiya kuDisemba ama-states aseqalile ukusatifya amavoti, then kuzawukuthi khona ngoDisemba 8 be-elect ama-electors. Ama-electors azahlangana ngoDisemba 14. Ama-electors angahlangana mhlaka 14 endosa uBiden, hhayi uTrump vele akusela nto angayenza ngoba sesifunile vele ukuthi ama-cases akamaningi aselahliwe.
UBiden ulakho ukugcotshwa ukuba ngumongameli ngozibandlela nxa uTrump engenelisanga ukuguqula impumelo yokhetho lolu endaweni ezijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguGibbs Dube.
Live talk lamhlanje uhlelo asihluzeni komama sikhangela uqonga wenani lasebetholakale bele COVID-19 emhlabeni jikelele okugcwala eZimbabwe kanye lengxabangxoza eqhubeka isemelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibutho lakwele Ethiopia lithi lizanqoba amalecaja eTigray People's Liberation Front kulandela impi yomvukela osekubhubhe abantu abaningi okumangalisayo wathi abedlula inkulungwane ezingamathumi amathathu bayaphephela kwamanye amazwe. Ukukhela ibutho le-Ethiopia uBehanu Jula uthi sebefika esigodlweni samalecaja la kodwa abaku-TPLF bathi ngamangalo hlaza tshoko ngoba balibhuqa ibutho le-Ethiopia. Sebekhankasa ngamandla indawo yonke kwele Uganda abantu abalithumi lanye abancintisa kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa ngozibandlela. Okuhlupha abakhankasayo yokuzivikela nokuvikela abantu umkhuhlane we-COVID-19. Uhlangothi olubona ngezokhetho luthi abancintisayo kumele baphume lezinqumo zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Sebesedlula amakhulu amabili lamajumi amahlanu 250,000 abantu asebebule i-COVID-19 kwele Melika. Sokuvalwa izikolo, indawo zokudlela lezinye kwele Melika ngenxa yokumemetheka komkhuhlane lo owaqhamuka kwele China nyakeni.
UZulu weMandebeleni uveza imibono ehlukeneyo ngodaba lokuxotshwa umsebenzi kwaye ngumongameli weZimbabwe uMoyi uMnumzana Robert Gabriel Mugabe lapho esehlutshunelwe intambo zombuso ngabebutho besekelwa ngabamabandla aphikisayo loZulu jikelele bethi usehleli embusweni isikhathi eside njalo uyehluleka ukubusa. Wanesesiya Ndlovu usethulela lolu daba.
Sekuyiminyaka phose emithathu uMgabe wahluthunelwa intambo zombuso, iningi labantu namhlanje selisithi akulamehluko embusweni wakhe. Lokho namanje uma kukhanyelwa inhlupho eZimbabwe elibhekane lazo okwamanje. Umongameli weMthwakazi Republic Party iMRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngomunye wabalombonolo.
Sizananzelela ukuthi abantu abaningi baselebrate ukukhutshwa kwaMgabe ngo-2017 ekhishwa ngamasosha. Abantu into ababeyiselebrate besithi new dispensation babengayazi.
Isikhulumi sebandla lezapho uMnumzana iPhithule Maphosa uthi izithembiso zonke ezenziwa ngumbuso okhona manje kazigcwaliswanga ezinjengokukhanya yela udaba lwempahla yebutho leZipra eyahluthuna ilizwe lisanda kuthola uzibuse.
Sokuyiminyaka emithathu siboniswa ngumnangagwa ukwehluleka
okumangalisayo bese kuyiminyaka emithathu uMnangagwa ebonise ukukhohlakala ayikho khona ngemva kokuthembisa into eziningi edinga uncedo sekelo ekukhupheni kwakhe uMgabe. Wathembisa into eziningi kakhulu, ikakhulu kwabombutho wezipha ebathembisa ukuthi uzabisela ama-properties abo, njalo indaba yekugrawundi izalungiswa esiphangephange.
Isikhulumi se-MDC Alliance uMnumzana Sweven Chirodza yena uvumelane loMaphosa ethi kwaba lokuyenyeka eminyakeni emithathu edluleyo.
Kwaba liphutha lokuswelakala kobukhokheli obuhlakaniphileyo ukuthi sure abantu babengatshelwa ukuthi bengene esitaladeni bavume ukuthi batshengisele benxusa umuntu owayenguye owayekhokhela ibutho lombhuqazo ukuthi abuse elethu leli ilizwe silusizi kakhulu.
Kunkulumo yakhe yokugcina lesizwe uMongameli Emmerson Tambo Mnangagwa wagcizelela ukuba basebenza gadalala ekubeni ilizwe lithuthuke konke kuhambe kuhle ezweni, kodwa bakhanywa izijeziso zomnotho abazetheswa ngamazwe athuthukileyo ezibenza behluleke ukufeza ukusebenzela isizwe kuhle. Kodwa uZulu yena ethi umbuso wakhe awehlukananga ngisho lokamgabe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Lanxa inenye lajabulela ukugenqulwa kukamgabe embusweni ngomnyaka 2017, abantu abaningi bathi abasasiboni isizathu sokukhitshwa kwakhe embusweni ngoba okamongameli Emmerson Mnangagwa umbuso ungela mehluko. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele intatheli zindaba uSimbarashe Nembaware.
Uyazi okwenzakalayo sikhipha uMgabe ilokhana abakuthi abafana bebhora, sikhiphe isabu sangafaki sangareplace. Omunye ubethena izolo sathengisa inkomo sayelapha isidonki. Yisituation esithola sikiyo njengelizwe ukuthi ke akulanto esijintshile selokhu uMgabe samkhiphayo. UMnangagwa uthengena uthena ufuna ukubopha amasela around the president, bafuna ukuhlambulula yini igovernment. But nothing has changed. Kawala ndo sitshintshile. I-corruption lokhu injalo, umnotho lokhu siwa. Abantu bona bana othwa yibo ababulala umnotho abakabotshwa lakhathesi, akula nto esiyenziwa. Kula ma-case nje 102 umama lwana umphumira, but imali encane ayimangalisi. So uba serious ibele hayi akula tshintsho osolulethwe nguhulumende omutsha lo ka-ED.
Kodwa uhulumende uthi uyayilwisa inkohlakalo. Nanku uMfumira okhuluma ngaye wabotshwa, oobhataya moyo babotshwa, uHenrietta Roshwaya lanxa engekho kuhulumende laye ubotshiwe ezama ukusmagla igolide. Kambe akuvezi yini ukuzimisela kukahulumende lokho?
Uma kuzathiwa uHenrietta usebotshiwe loba engekho kuhulumende ekhiphe 6 kg of gold, bona abaphakathi bakhiphe okungakanani? So zabona ukuthi ukubotshana kwakhona okwenzakalayo ngokwabantu abakwelinye iqembu eliphikisa elinye phakathi kwezanu-PF, ukubophana based on factionalism. If u-ED was genuine, if ED was genuine ngokuthi bafuna ukutshintsha izinto elizweni, bafuna ukutshintsha i-government, angena u-ED akhiphe i-cabinet yonke ekamgaba, abakhiphe bonke bona bana oPatrick Chinamasa oBertie Mpofu, abakhiphe la ku-politburo yepharty ngoba siyakwazi ukuthi i-politburo yezanu-PF yiyo i-government. Bangabe bengekho oChinamasa kodwa yibo abaranayo i-justice system ngoba nguye u-sector of justice, uMpofu nguye u-sector of finance, nguye orana i-country, uMthuli is just a face. So ukuthi si corruption sisadlala as long as izano PF ilokho ipolitbureau imi injalo.
USimbarashe Nembaware intatheli zindaba elizwe ixoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 ophinde njalo waxoxa lolwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu beZimbabwe abakwenzayo ngo-2017 bancedisa ibutho liganga. Okwethusayo ukuthi lizwe elilabantu abafundileyo njengabantu beZimbabwe basuka balibala ukuthi vele kanti ngubani obahlukuluzayo. abantu besihlukuluzwa libutho kwakuzaba lusizi ukuthi abantu besigcine sebesithi bahluthwa ngomgabe eziluphalele njana abantu abadabe hlupha abantu libutho endikwangafuzanga ukuthi abantu bengcedisana lebutho liganga lihluthuna umbuso kodwa bakwenza kulusizi lokho ngemva kokukwenza lokho okuliqiniswe ukuthi impilo ijikile yabanzima ukudlula lokho odikho khona ubaba lwana wayehluleka kodwa lowo udlulisile othethe umqomelo omnene ungakhangela ubaba lowo ukuthi kusukela ngesikhathi angene ngaso badubula abantu ligwaza umhlaba bababulala batontsha abantu ligwaza umhlaba bebaxotsha ngenxa yokuthi bafuna ukuthi betshengiselele mbona ngazathi khonokho kuyakutshengisa ukuthi uma esithi yena usedale umehluko hhayi akaqinisanga angikwazi ibaleli ngabe liyilo kodwa ubudlovo sobukhona bungaphezu kwamandla ethu
kodwa uhulumende uthi inhlelo zakhe seziwuthuthukisile umnotho kanti njalo uthi uyawahlonipha amalungelo oluntu
ngokomnotho ungakhangela ukuthi impilo isibenzima njani ngesikhathi ubaba lwana owaphuma ngaso amatitsha behola 520 kathi sibebo $25 $35 so wehluleke ukwedlulisa ngesikhathi sikababa lwana owaphumayo kube kungala so much direct interference lejudiciary but kulo baba ungakhangela ukuthi ama-judges asekhithiwe amisiweyo mangaki lalungelo loluntu eluhlonitshwayo lapha obaba lo uyabe kudini lapha akhuluma khona ukhuluma ngokutshaya yonke into yakhe ayenzayo ilokuncindezela phansi yikho vele umuzwa ekhuluma ngokuthi uleshami lemunyu ngubaba nje yena sibili ongafanelanga ukubana duzane lombuso uma sikhuluma ngeqiniso kulusizi nje ukuthi kulabantu ababona ngani kule nto aseyenzile epositive ungabuza ama-civil servants uyobuza amatitsha ukuthi kathesi isimo sabo sinjani zathola ukuthi sokuwesi
umnumzana mbuso ofuzwayo ngolwela amalungelo oluntu abebandla lezano PF bona bathi umnangagwa usethuthukise impilo kaZulu njalo waletha inguquko egoqela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ukulwisa umkhuba wenkohlakalo kanye lokuvuselela umnotho welizwe esiba nje lezikhubeko ngenxa yezijeziso athi zafakelwa uhulumende wakhe ngamazwe angentshonalanga kodwa abamabandla aphikisayo agoqela ele MDC Alliance bathi umnangagwa lomgabe zimbila zantabanye kwezemidlalo iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelishumi lasikhombisa elimela eleZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-under 17 libe ngutshikelo bhanqa 1-1 leqembu lakweleAngola emdlalweni wakuqala womncintiswano weCOSAFA Men's under 17 oqale namhlanje kwele-South Africa. Intethelizindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe lihlohlelwe ngu-Alpha Chiwashira ngumbekwa i-penalty ngemva kwemizuzu emihlanu umdlalo uqalisile ngoba kube lo mdlali weqembu le-Angola obambe ibhola ngesandla ebhokisini likanozinti wabo. Ele-Angola lona lihlohlelwe ngukapteni walo u-Antonio Lopez sekudlalwa isikhathi esingezelelwe ngunompempe ekupheleni kwehlandla lokuqala lomdlalo. ULopez uhlohle umbekwa ngemva kokuba umgadli uVicente Domingos ewiswe ngumdlali weZimbabwe ebhokisini. Umqeqeshi weqembu leZimbabwe uThafazwa Mashiri uvumile ukuba iqembu lakhe belikhulelwa ngele Angola ekudlaleni ibhola loba nje umdlalo uphelezi ngutshikilo bhanqa.
I want to accept that Angola had a lot of ball possession. They saw a lot of the ball in the first half attacking through the wings and later on in the second half.
Ngiyavuma ukuba iqembu leAngola belisiba lesikhathi eside lile bhola ikakhulu ngehlandla lakuqala elomdlalo. Senelise ukuba siguqule indlela ebesidlala ngayo ngehlandla lesibili elomdlalo. Sabavimbela ukufinyelela egedini lethu. Ngokubona kwami yimpumela enhle ukuba sithole umklomelo owodwa kulomdlalo njalo aluba besilibukhali phambili kwegedi ngabe sinqobile ngoba sikhuthe amathuba ambala esiwatholileyo.
Iqembu leZimbabwe leAngola kusibaya sika Group A ndawonye leqembu elimela ilizwe liqoqala imidlalo ele South Africa kanye leqembu leEswatini. Kusibaya sika Group B kulamaqembu abalisa ele Malawi, ele Zambia, ele Botswana kanye lele Comoros. Ngemva kwemidlalo yezibaya imidlalo izangena kusigaba sesemifinal mhlazi ngamachumi amabili lesi lesikhombisa kunyanga kaLwezi lapho iqembu elizaphutha imidlalo ezibaya lihlezi phezu kwengalane kusibaya sika Group A elizanqikelana lelizabe liphuthe lisendaweni yesibili kusibaya sika Group B kusithi leli lizaqeda imidlalo ezibaya liphezu kwesibaya sika Group B lizadlala lizaqeda lisendaweni yesibili kusibaya sika Group A. Umncintiswano lonyaka uzafika emaphethelweni mhla zingamachumi amabili lathi kwamu nomunye lapho kuzetheswa khona inkatha iqembu elizaphakamisa isicoco. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Singekehlu kanye sihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inani labafundi asebefunyanwe bele COVID-19 esikoleni seJohn Talaka High School seliqanise laya kwabedlula ikhulu. Siligqiba ke lapha uhlelo.